Aba amabhizimusi amancane labaphila ngokuthengisa izitaladeni abathenjiswa imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane logubhano lwe-coronavirus belokhu bengakatholi lolu ncedo osekuzatshiya amanye amabhizimusi la esemi ngamadolo kumbe khona ukutshabalala. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula ukuthi uhulumende usesungule isikhwama semali edlula amadola ayizigidi ezingamachumi alichumi lasithupha esokuphathisa amabhizimusi amancane ngemali. Kodwa isiphathamani lasenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mdladlandiweni, uthi akula ngitsho lelunga elilodwa elenhlanganiso yabo eselithole lolu ncedo.
Hayi, ngomnakano wethu njengenhlanganiso ikutshengisa ukuthi uhulumende abantu kabaqakathekisi, ngakhuluma iloba yini. Into leyo ingafezwa. Sizwile ukuthi abayitholi abanye kwakuthiwa 200,000 kodwa abantu balinda sekungathi kukhona abanye abayiphiweyo asikwazi, but thina abantu esebenza labo ngitshile ukuthi ngiyafuka kakhulu yedwa owayitholayo leyo mali. Ngokunjalo ukuthi kwehlulani asikwazi, nakani ukuthi uhulumende nga uyathi engathembisa abantu enze izinto, ngoba ukuthembisa abantu unika abantu ayithembele ingekho, kuyabulala abantu besithi bazaqalisa ukuthi bathole imali bathengise. Umuntu ngcono lahle azibonele kwazithi ayivela kulala into ezayenzakala kulala lutho, mina ngizibonele ngizisebenzele.
Amanye amazwe afanale le-South Africa aphathise amabhizimusi amancane kunye lezizalwane zalelo lizwe ngoncedo lwemali ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ingcwethi ecubungula izenotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ziningi inhlangothi zomphakathi ezazithenjiswe uncedo lwemali.
Ubona njengento embi sibili ukuthi uhulumende uyathembisa izimali, uthembise abantu abaningi, amabhizinesi amancane, ontanga, labanye bathenjiswe izimali ezithize kodwa azikaphumi lakhathesi. Siyakhumbula ukuthi even labagogekileyo bebethenjiswe izimali i-lockdown iqalisa, kodwa uhulumende uyabe ekhuluma nje kungela output ephumayo.
Undiweni uthi kulembiko ethi bengaba bekhona abayitholayo limali lanxa limbiko ingacaci ukuthi ngobani.
Ngokwazi kwethu omfoka Gande, okwenzakalayo ukuthi abantu bayathatha ama SIM card awenet 1 kuthiwa yikho kuzangena khona leyo mali, but kuze kube lanamhlanje akikekho lo yedwa oseyinukile leyo mali. Asikezwa amalunga ethu ethi ayitholile. Abantu batshona befolile emthahlandlela bethatha ama SIM card lawo kuthiwa imali ingena khona. Kodwa ngiyakhuluma and ngiyafuka ngithi mina kula ngitsho lo yedwa owakithi esimaziyo kumalunga ethu oke wayithola leyo mali. Kulusizi kakhulu, kungani kudlale ingqondo zabantu, abantu abadala besiyatshona befuqana bekade mtshova besedolobheni besiyafola amalayini. Leyo mali kuze kube lanamhlanje ayikabi khona. Satshelwa kuqalisa ukuvala ilizwe ngo-March 2020 kuthiwa izaba khona ephela ku-April. Seze waphela u-April, sangena ku-May, saya ku-June, July waphela. Namhlanje sesibanga ekupheleni ka-August, akula muntu etholileyo leyo mali. Kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ekuthini abantu abavele besebenza nzima batshone bethenjiswa into engekhoyo.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi uhulumende engafezi izithembiso zakhe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe? Sibuze ukujera lumbuzo.
Ngingathi into eziningi zibanjwa ngama-bureaucratic requirements, ababefuna ukuthi umuntu aze anikwe isimali leso. So nxa ungakhangela uzabona ukuthi izithembiso ziyabe zikhona kodwa balama-requirements abalawo, okuthi abantu kumele babe lawo, kumele ube engxenye le company certificate, ube lokunye okutshengisa ukuthi uyi-company sibili. So ama-companies amaningi siyakwazi ukuthi babhekana ludubo ngenxa ye-registration, ngenxa yezinto eziningi-ningi. So yikho okwenza ukuthi uhulumende ehluleke ukuzobanika imali ngoba uyabe engelakho i-proof eyokuthi ama-companies lawo ayasebenza, njalo engxenye uyabe ecela into ezidenga kakhulu othi ama SMEs baye bengelazo.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni iyehlule. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.